Inhlanganiso elwisana lenkohlakalo eTransparency International namhla yethule uluhlu lwamazwe alenkohlakalo njalo loluhlu lutshengisa ukuthi leZimbabwe lehle kancane nje kuphela kuluhlu lolu. Ngomnyaka odluleyo leZimbabwe belikumashumi amabili lantathu 23 lehla kumlumnyaka laya ku 24. Amanombolo la atshengisa ukuthi phakathi kwabantu abalikhulu abangamachumi amabili lantathu bayeke benze inkohlakalo. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi inkohlakalo ibhahile eZimbabwe ngoba iqala phezulu khonale kuziphathamandla.
Inkohlakalo kokuqala ngabona iyatholakala phosa emazweni wonke, kube sekuchiyana ngamazinga akhona ukuthi kambe kulelo lalelo lizwe ingabe inganani. Kodwa ke eZimbabwe iyanuka phu ngobana ikhona yonke indawo kayenziwa yilaba esingathi thina mhlawumbe iholo labo liphansi, bazama ukuthi bengezelele kulihodlwana kwabo bathole okokuthi uthe xaxa ukuthi baziphilise bona lemuli zabo. Inkohlakalo yakuleli lizwe ivele iqalisa phezulu esiqongweni sentaba, yiloo lalowo okhona kakhulu kulaba bathi balamandla. Into abayivukela abayitshonelayo yikuhuquluza ngendlela ezingekho emthethweni loku abangabeka izandla zabo phezu kwakho nxa bethe bahlangana lakho. Eqinisweni kangazi-ke kubo South Africa langabi, kodwa mina engikwaziyo ukuthi lapha kwelakithi izisebenzi kahulumende ungakhathalekile ukuthi zikuliphi izinga, ezinye zakhona zivukela khona ukuya kwenza leyo nkohlakalo khona okuthiwa ngamadili. Akulandaba ukuthi umuntu wakhona uyawuholela uhola imali engakanani, uzulu sefela khona lokho ukuthi uhulumende kaholisi izisebenzi zakhe, babe sebethengisa-ke lokho ongabe kuthengise. Sengitsho wona amathuba ukuthi uthole ulutho kumele ubhadale, kuyabe yini uyabhadala, amapholisa kangikhulumi.
Umkandla uvumelanelo somabhizimusi wakobulawayo ocubungula ezomnotho umnumzana Angliston Sibanda, yena othi kugcwele inhlanganiso ezithiwa zivikela inkohlakalo kodwa kukhanya kungamandlwane nje ayenziwayo.
Uhulumende uyabonakala, siyabezwa nxa bekhuluma ngomlomo ukuthi kulwiswana le-corruption, kodwa njengoba ngitshilo ngaphambilini ama-institutions azingatsha zikahulumende kumbe azingatsha zombuso ikakhulu lawa amiswe yisisekelo sombuso welizwe i-constitution enjengeZimbabwe Anti-Corruption Commission, babhizi siyababona besebenza kodwa kasiboni mphumela womsebenzi wabo kangako. Sibona nje kubotshwa inhlanzi ezincane ezinkulu ziyabanjwa zibuye ziyekelwe ngenxa yokuswelakala kobufakazi. So kugcina besokusenza ngazani kuthiwa uhulumende nje wenza amadlwane yingoma liyana ehlatshelwayo nje kuphela ibe yinsumansumane ingoma yemvundla kodwa kungakabi kungalani kungalamphumela.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi okwenza umnotho welizwe ungayindawo yiyo kanye inkohlakalo.
Into yonke ubona kufe umnotho, yonke into ingasebenzi kuyi-corruption. Ngoba nxa ukhangela ama-resources aselizweni kumele ukuthi ngabe ilizwe lilizwe eliphilayo. Kunje imisebenzi amathenda wonke kunikezwa ngendlela ezikorrupt. IZimbabwe nxa ungayicompare leSouth Africa kumbe sithi uyiqathanisa leSouth Africa kuwesi okuseZimbabwe. iSouth Africa abantu bakhululekile ukukhuluma ngecorruption eyabe ikhona, yikho kwenza ukuthi ibonakale. Manje icorruption yeZimbabwe awukhululekanga unje ukuthi ukhulume ngayo, kangikhululekanga ukuthi ngikhulume ngayo. Angeke kuhlalwe phansi kuthonisiswe amacala awe-corruption njengokwenzakala elokuzeni eSouth Africa. So ke okweZimbabwe kuyabe kufihliwe. Ikhona le inhlanganiso iZAC okuyiyo ekhangela ngokuthiwa yi-Anti-Corruption Commission. Kuyini ekwenzayo, ngobani ke asebagwetshwa yiyo? Abakho. So khona khana ke kuyatshengisa ukuthi khona i-corruption eseZimbabwe iyedlula lokho okuchiwe yi-Transparency International. Nxa ungakhangela ukuthi abantu baqhatshwa njani kulezi ndawo okungaqhatshwa khona abantu, njengokuthi kunje abantu bemathebeleleni, abayuthole umsebenzi, angeke ubathole futhi besiba lezikhundla enhlanganisweni. enhlanganisweni ezinkulu zona siya
emkhosini wokwethula ulolu luhlu lwanamhlanje. Usomabhizimusi umnumzana Nigel Janakira uthe kuqakathekile ukuthi lolu luhlu lutshengise okuhle okwenzakala elizweni, ngoba osomabhizimusi bamanye amazwe balusebenzisa lolu luhlu ukuthi baze kumbe bangazi elizweni.